Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mungela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 31 Ncwabakazi 2022 ngugaino kumete Saidi endabeni zethu zalamhlanje.
Akusoze kumnede ukuthi sebe yenze amalanga adlula kumbe 100 beku pre-trial detention sebe qina sebethiwa ngamakhosi gabalacala kodwa bona sebe sevile kudala.
Abazibiza ngokuthi Friends of Job Scala abangabangane bommeli weChidungwiza West edalela eParliament osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubi bathe zombusazwe kukhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kwakhe.
Kungasi South Africa mhlawumbe ngaba sazi ukuthi abantu bakomthwakazi baphila njani ngoba abantu bonke ngomuzi ngomuzi zathola ukuthi kulabantwana kumbe kulabantu ababili abathathu abakwele South Africa abayibo abasebenzayo besupporta izimuli leziyana.
Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe Mthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Ndlovu usekhuthaze izizalwane zakwele South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe. Inkampani kahulumende yeZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo. Abazibiza ngokuthi Friends of Job Scala abangabangane bommeli weChidungwiza West edalela eParliament owebandla eliphikisayo eleCitizens for Coalition Change CCC osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubi bathi ezombusazwe kukhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kukaScala ngoba bengasiboni isizathu sokuthi alelwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. Umlondisi umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni abe Friends of Job Scala abawenze le ntathe lezindaba namhlanje eHarare besithi bakhathazekile ngokuvalelwa kukaScala inyanga eziphezu kwezimbili engakathonisiswa. Abakade bekulo umhlangano le ntathe lezindaba babalisa umnumzana Mavela Sikhumalo owake waba ngummeli weSt Mary's Jim Kunaka owaye kuZANU-PF uJacob Ngarivume weTransform Zimbabwe. UGodwin Tenengamu okhokhela ibandla leFees loSibeth Musengezi ilunga leZANU-PF elaxotshwayo kunyanga ezisanda kwedlula. UMavela Sikhumalo utshele intathe lezindaba ukuba indlela udaba lukaScala oluphethwe ngayo iyabadanisa.
Thina njenga Friends of Job Scala Solidarity Trust sesibone ukuthi sike sanika uhulumende ithuba la lejudiciary ithuba lekuthi bayenze izinto zabo kakuhle kodwa sesibona angazathi abanye bethu sebedliwa isikhathi bephakathi. Akusoze kumnede ukuthi sebe yenze amalanga adlula kumbe 100 beku pre-trial detention sebe qina sebethiwa ngamakhosi gabalacala kodwa bona sebe sevile kudala. So yikho lokho esikutshoyo thina ukuthi sokuthethe isikhathi esiningi abanye bethu bephakathi. So singacela sibonisa ukuthi hayi ngababanjwe njengabanye baphiwe labo ibail basuke ezindlini zabo bebuya kumakhosi indaba yabo isiya phambili. Yikho esikutshoyo.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Godfrey Tenengamu okhokhela ibandla leFees owake waba isiphathamandla seZANU-PF.
Yeah, I strongly feel that the CCC leadership has let down Job Scala and Honorable Stoney.
Ukubona kwethu sibona ingathi ibandla leCCC sebeyekele kakhulu uScala ephakathi ejele. Kasiboni ukuthi ngabe nguchamisa owabotshwayo ngabe bathatha isikhathi esingaka bengakwenzi lutho. Sibona ingane ngabe benza okuningi ngabe ngichamisa owayebotshiwe. Ukutsho uthene ngamo. Kodwa umnumzana Divine Ncube umsekeli weZANU-PF uthi kumele kulandelwe umthetho hathi imibono yabangane bangasikhala.
So lokhu njalo bakukhulumela ukuze bezame ukuvala laba abanika imali ukuthi bethi hayi sizamile ukukhipha izani uPF kodwa kuyala injalo kuyindlela nje eyokujustify imali abazinikwe from abandle kwamazwe. Kodwa thina njengebandla labantu sithi hayi abantu benganaki into ezinje.
Usikhala uselenyanga eziphezu kwezimbili selokhu wabotshwayo esethiswa icala lokutshotshozela udlakela endaweni yasenyathini esithungwiza. Ngemva kokubulawa ngocuku kwelunga lebandla le-CCC unkosikazi Mo Blessing Ali, kodwa amagcoda akhe bathi uSikhala akalani lodlakela olwenzakala enyathini esithi wayemela u-Ali emthethwandaba njalo ibandla le-ZANU-PF lezo wabuhlungu ngesibindi sakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe leMthwakazi Republic Party, uMnumzana Mqondisi Moyo, usekhuthaze izizalwane zakwele South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe njengoba zingazikhethelanga ukuba kulelo lizwe. Inkuthazo kaMoyo iza ngesikhathi kuqiniswa imizamo yokuxotsha abokuza kwele South Africa osekufike kubanga elethusayo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkulumo kaMnumzana Moyo iza ngesikhathi lapho abantu bokuza sebethwaliswe amagabha avuzayo kwele South Africa. Izalwanza kwele South Africa ezithi abaphume baphele.
Isicelo sethu ukuthi hayi sithi kuma South Africans mayuyu vele lisigcinile okwesikhathi eside ngoba kungase South Africa mhlawumbe ngaba sazi ukuthi abantu bakomthwakazi baphila njani ngoba abantu bonke bakomthwakazi ngomuzi ngomuzi zathola ukuthi kulabantwana kumbe kulabantu ababili abathathu abakwele South Africa abayibo abasebenzayo besupporta izimuli lesiyana.
Iningi labeZimbabwe kwele South Africa seliphilela evalweni ngemva kwamazwi awethusayo omkhokheli webandla eliphikisayo elePatriotic Alliance, uMnumzana Gayton Mackenzie.
We shall go house for house. We shall do citizens arrest. We shall remove them from this country.
Nakolunye uhlangothi izalwane zakwele South Africa zivimbile esangweni lesibhedlela seKalafong ePretoria lapho ezalisa ukungena khona iloba ngubani odabuka kwelinye ilizwe. Esinye isizalwane sakwele South Africa esingazivezanga igama esithumele izwi laso ehlelweni lokuxhumana olwe WhatsApp sithi kufanele kukhandwe icebo lokuthi bonke abantu bokuza abangena ezibhedlela babulawe ngabongi.
Injovo iCovid usesekhona. Nina bafakeni iCovid lena ivaccine le letho president wabo. Bafakeni ivaccine nina niba vaccinate. Makuthiwa kubalwa ama dry clean ama laundry nibale bona.
Izolo eParliament amabandla aphikisayo abethwalise nzima uMongameli Cyril Ramaphosa esithi wenzani ngenkulumo ezethulwa ngumphathintambo ogada lwendaba zasekhaya, ogatsha lwezamapholisa kanye lophethe ezempilakahle sabelwenise leMpompo okusobala ukuthi baphendla umlilo we-xenophobia. UMongameli Ramaphosa uthe lokhu akusiloqiniso. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Indodana yowayengumsekeli kamongameli welizwe uPhelekezela Mphoko ubotshiwe esethweswa icala lokudlwengula ingane leminyaka elishumi lambili 12. USiqokoqela Mphoko usevalelwe emapholiseni eHillside kobulawayo njalo uzamiswa phambi komthethandaba kwabobulawayo kusasa.
USiqokoqela Mphoko ubeke wabaleka emapholiseni izolo ntambama kodwa namhlanje uzinikele wahle wavalelwa. Umphoko uchaza ngokubotshwa kwakhe.
Yesterday I ran away from the police station because
izolo ngibalekile emapholiseni
but
ngoba ngibona engani
there was no fairness in my case. I found that things were not done properly, and I felt that there was a hand behind it that was not government. I'm asking for your prayers, and I'm asking for your support. I thank you for your love and understanding. Thank you.
Unkosikazi iGugulethu Mphoko, unkosikazi kaSiqokoqela, ubika ngalingane okuthiwa idlongulwe ngumkakhe.
Nesimgcinile umamakhe wangifonela wangicela wasingicela ungikhangelele umntwana because lapha khona i-environment ayikho right. Ngathi nginangilamandla ngizacela ubaba. Ngumntana oyinkazana esisa umntana ethiwa yinkazana yabelosini singazi ukuthi kanti sasizishayela enkingeni. Namhla sokuthiwa umntwana umotshiwe yet thina besimphethe njengomntwana endlini and engasweli lutho sizama ukuthi abe equal with abantwana bethu.
Kuya phambili unkosikazi Mphoko esithi badidike ingqondo ngokubotshwa komkakhe.
Ezinto ezingayenzakala that we don't know ngoba akunanto eqaqayo. Kuthiwe i-medical report yomntwana lokhu mina ngayo isiphumile kodwa kathe sasingazela lutho. So it's like I'm in the dark and I don't know what is happening.
Kusasa kuyiwa ekhoti bathini kahle kahle?
Bathi ikhoti yeza finalize after they look at medical report.
Intombazana le okuthiwa iDlongolwe iqale ukuhlala lemuli yakomphoko ngomabasa lonyaka. Isikhulumi samapholisa eZimbabwe, national spokesperson, assistant commissioner Paul Nyati, uthi liqiniso umphoko ubotshiwe.
Indaba esinayo umphoko is facing ama-rape allegations. Imbiko eminingi lizayithola iphuma ku-court allegations ukuthi yena urephe omunye unkazana omunye umntwana on several occasions efendlini.
Umlungana Mphoko namhlanje ulele esitokisini njalo uzamiswa phambi kwamantshi kobulawayo kusasa ekuseni. Ngibe nesitudio 7 ngikobulawayo igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Inkampani kahulumende eZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemchova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. IZupco yazise namhla ukuthi kusukela kusasa abagada amabhasi ayo behamba umango phakathi kwekhilomitha elilodwa kusiya kwangamashumi amabili 20 kilometers bazahlawula amakhulu amathathu amadola eZimbabwe, Zimbabwe dollars $300. Abagada amakhombi asebenza ephansi kwezupho bona sebezahlawula amakhulu amane amadola 400 Zimbabwe dollars umango ongamakhilomitha asuka kwelilodwa kusiya kwangamashumi amabili 20 kilometers yona ekhwele isuka ku-220 Zimbabwe dollars. Imichova ezimeleyo yona ayikakhwezi imbadalo. UNtungamile Nkomo uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube yena othi izupho isifake abantu ebunzimeni obukhulu.
Esikunanzelelayo njengabahlali bakoBulawayo ukuthi uzupho ngendlela angena ngayo kayisengiyo abesenza ngayo ngoba ekufikeni kwakho uzupho wayesithembisa abantu ukuthi kuzaba yindlela yokuhambisa elula, indlela yokuhambisa ezakwenza ukuthi abantu ezikhwameni zabo bahlale belokunye abangakusebenzisa in terms of imali. Ebesikubona kathesi ukuthi uzupho usekwenza okwedlula i-inflation ngendlela ekhona ngayo nezindlela sengaba yi-driver ye-inflation because esikunanzelela kakhulu amafeza ngaselingana lalawa amakhombi sasithi ayadula. So kakuselamehluko ngezinye indlela uncedo lwakwizupho kalusekho ebantwini. Abantu bayakhala, bakhala ngokuthi nxa uzupho ekhweza kakhwezi ngemali emali nxa sibhatalisa lamakhombi la abanikazi kugcine ukadabhi kubadlula idabhi. So kulukela bekuphezulu ukuthi abantu balahle ithemba xa becabanga uzupho owakudala uzetofila lo uzupho khona osebenzisa izimota zabantu. Amafitshane-ke uzupho lolukhona akashiyananga lama-private players lawa khona ngoba intengo yakhe useyicabise yafika khonapho lapho kulabane khona. Njalo nxa seyenze njalo usengafuqa ukuthi laba kade bebelesedlule intengo yabo-$400 labo baqhele bambalekele ngoba babona uzupho sefika lapha. Kutho ukuthi thina sesithiphile konke khonoko bezigeza sobani ukuthi uncedelwa omphakathi alusekho.
Inhlawulo yezupho ngamadola emelika siyabona ukuthi isukela ku-50 cents isiya ku-$1. Bekuvele kubhadalwa yini ngamadola emelika kumbe into enjalo?
kube mokela imali yonke besebenza izweni ngaba ngamaradio ngaba ngama-investori kakhulu benuwe mokela $1,000 kodwa bekhonokho intengo yabo ngayinanzela kayikho ndawonye ngenxa sicatanisa la makhombi la amanye mvela izimoto ezizibeleyo abanye baye bethatha imali efananayo ukusuka edorobheni beround amalongsibo kodwa kuzuku uyagabanisa 30-20 kilometers le mali yakhona ngamali yesidola leyi-50 cents ngani kube sokufithile amakhombi abe yi-75 cents kube sokufithile more than 21 kilometers kuya phezulu esithatha ko-75 cents kuya kudola kuya kuthi umuntu uqatana okunganayo khonokhana ke sokuzakwanela ukuthi laba bemthova ngathi lezele isukuthi umthova kube yidola sebeza ukuqheziye kudola nawuzukwe seku-50 cents ibhasi ukuthi ikhombeke ku-75 cents bona bangabe besasala belindele ukuthi balingane.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Abezukho bebengadobhi incingo zabo. Umkhokeli webandla leMovement for Democratic Change umnumzana Douglas Monzora usole kakhulu udlakela olusezweni olubangelwa ngabaphatheke kwezombusazwe kanye lokuhlukuluzwa kwabamandla aphikisayo lentathelo izindaba. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo izolo ntambama eMedia Center, uMonzora uphinde wasola umthetho owe Private Voluntary Organization Bill esithi imithetho enje ayiphathisi ekuthuthukiseni inhlala kahle kaZulu.
PVO bill does not advance our democracy and we don't agree to it. The violence on the media is the violence on anyone is wrong in our society and we should not condone it. Violence on the media is a serious blow on a serious affront on the freedom of expression and the right to inform people and the freedom of the Zimbabweans to impart their ideas and so on, freedom of conscience and so on. So we cannot accept this in a democracy and we must speak with one voice that the journalists must be allowed to do their work without fear or favor.
Umthetho obunjwa we-PVO unxele usibuyisela emuva kwezentuthuko njalo asivumelani lawo ukuthi udlakela sehlangana lalo nokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba nokwephula amalungelo oluntu okulihlazo njalo kusifaka phansi kwamehlo omhlaba okuzadala ukuba kuxotshe ama-investors.
Ilunga le-Politburo kubandla elibusayo leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uvumelane loMonzora ethi udlakela lokuhlukuluzwa kukaZulu akwakhisizwe.
Udlakela noma lumi ngaluphi uhlobo kumbe libuya ngayiphi indlela kuyinto embi kakhulu okungamelanga ikhwabithwe ngabantu. Udlakela luhlupha ngokuthi luza noma kubani. Ngakho ke umuntu ongakhwabitha udlakela uyabekhwabitha isithu esibi esingabuya futhi siginye abantwana bakhe ngenye indlela or ngenye ilanga engabhekele. Ngakho akula muntu okumele avumelane lodlakela mali usenzakala whether against kumbe sithi endaweni lapho ubona nganto akona wena ukhatshana lakho usuhlekelela ngakho.
Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweven Chirodza laye ngomunye osola udlakela oselubhahile ethi kudala ubuyanga ezweni.
Ukuchaya kwentatheli izindaba egogwe into esolwa ngumuntu wonke lathi kunje siyakusola ikakhulu nxa kuvela ebantwini abazithi bona baletha inguquko, ikakhulu nxa kuvela ebantwini abazithi bona bakhiphu umgabe esihlalweni besithi bazaletha okungcono. Into esisola kakhulu ngoba intatheli azimelanga mabandla, intatheli zethu kumele zinike zithuba ukuthi ziyenze umsebenzi zingahlukuluzwanga.
Ngeviki edluleyo kube lodlakela enkabazwe ngesikhathi amabandla ezombusazwe ekhankasela ukhetho lwama-by-elections okuthiye iningi lilimele ukuthi ebulilima izakhamizi zikhala ngokwethuselwa. Kunentatheli zindaba ezihlukuluzwe egogwe ngeviki edlule ezibalisa uTongai Mwenje, uToneyi Rutsito, uPelagia Mpurwa loChelsea Mashaya Mombe. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba iMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe bayakusola kakhulu ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ezweni osekuvamile. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHeal Zimbabwe Trust ithi kufanele uhulumende anqabele izehlakalo zodlakela ezimemethekayo elizweni kanye lokuhlukuluzwa kwenkokheli zomdabu ngoba kungabangela ukuthi ukhetho oluzayo lungabi ngolukhululekileyo. Inhlanganiso le ithi kufanele kuguqulwe imithetho yokhetho njalo iParliamente kufanele ikhuthaze iNational Peace and Reconciliation Commission leZimbabwe Human Rights Council kanye lohulumende ukuthi beqinise imizamo yokulondoloza ukuthula. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi liyahlukuluzwa ngamalunga ezanu-PF ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe nxa likhankasela ukhetho. Kodwa isiphathamandla sebandla elibusayo uMnumzana Thafazwa Mgwali ukuphikile lokho kungxoxo leStudio 7. Uthe amapholisa kufanele abophe labo ababangela udlakela kungakhethelekile ukuthi bakuliphi ibandla. Ukuhlaziya ukuthi udaba lolu lungaphathwa njani, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Thandeko Zintimkandla owayemela iGwanda North edale lePhalamende.
EParliamente kulale okuthiwa i-whipping system. I-whipping system isebenza ngokuthi ibandla lalawo malungu eParliamente liyibona njani indaba eyabe iphambi kwalo. Khona okukhulunywa nguThafazwa Mgwali akukhulumayo yikho xathu okuzaphuma khona eParliamente. Singakhohlwa njalo ukuthi iZANU-PF esikwaziyo thina banekuthi yibo abanikazi bodlakela ilamalunga amaningi kakhulu edale lePhalamende bangazake baze bavume ukuthi hayi yithi kumbe amalunga ezanu-PF vele ngabalandaba lakho konke lokhu okukhulunywayo bazadinga izinto eziningi basiphune iziqinti baphulula amahlamvu indaba isale injalo ngoba vele bangazake baze bavume ngoba bayakwazi ukuthi yikho okubagcina besembusweni ukwenza njengakhona okuba abakwenzayo baza kuphika bakwale lanxa bekwazi ukuthi liqiniso ye kuhle bahambise eParliamente ukwenze ukuthi izinto zicindezelwe phansi kodwa vele ambona ukuthi kuya ngabi ngoba la eParliamente iziqalele yona izana.
Uyavumelana lokukhulunywa inhlanganiso le yini lokuthi kungaphazamisa ukhetho oluzayo? Kukanti liyakubona yini lakhona ngapha ezigabeni zeMandebeleni kusenzakala kumbe kwande kwezinye izigaba zelizwe?
Baqinisile udlakela luyaqansa. Yebo, izigaba zingaya zingafanani ngokwanda kwalo lolo dlakela. Kodwa ke okusala yikuthi lugcwele. Siyabona ngapha ke eMandebeleni lanxa kungavamanga kangako kumbe okunye kuyenzakala kodwa kungaze kwabasemihlweni omphakathi kumbe endlebeni zamahlabezu. Kodwa siyabona njengokhetho lolu esikhanelane lalo ebulilima West ngomgqibelo nalo sesizwile ukuthi bakhona abantu bezanu-PF abahamba besiyakwethekelela abantu emizini yabo bebatshela bazaxotshwa esigabeni sona leso lanxa bengatshawa ngabantu ludlakela lona lolo ukutshela umuntu ukuthi uzasuka kuleyo ndawo ngobana engahambisani leZANU-PF. Ye kwezinye indawo bekungathi usathule ngobana phela akula ma-by-elections. Sizabona ke ngomnyaka ozayo ukuthi kunjani. Kodwa ke ezigabeni lezi ezinye ikakhulu eMashonaland, oMashonaland Central, kubo lezi indawo zeMashingo, kubo Chitungwiza, udlame siyaluzwa siyalubona labashayayo njengalaba abashaywa eGokwe eMidlands ngeviki ephelileyo. EmaNdebeleni lungabe ngathi luluthwane kodwa sikwazi ukuthi laba bantu bezanu bathukuzeni emkubeni iqiniso ukuthi udlakela lukhona njalo kulutshwane okwenziwa nguhulumende ukuthi alo inqabele babothela ababantu nangu lwana othi umashayanyika owayesiluchamisa labatwa bakhe labalandeli bakhe kumele babulawe lanamhlanje nje uyazihambela ngakudlakela lolu lukhona njalo abaphezulu ngathi bayalukhuthaza ngabalandaba ukuthi kuyakonakala lokhetho lwakhona ha kuyakuchitheka izithebo nyakutshela.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla oyemela iGwanda North edale lephalamende. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe kabuhlungu ngele Australia emdlalweni wesibili ohlobo lwe One Day International oqhutshelwe khona le kwele Australia namhla ekuseni. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukunqotshwa kweqembu leZimbabwe kumidlalo ye One Day International kwele Australia kutsho ukuba sekuzamele lisebenzise umncintiswano we 2023 Cricket World Cup Qualifier ukuze lifinyelele ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba yohlobo lwe One Day International ozaqhutshelwa kwele India ngomnyaka ozayo. Intatheli izindaba yezemidlalo uNation Gokwera uthi iqembu leZimbabwe lingalaluka lingasafinyelelanga ukuyadlala kwele India ngomnyaka ozayo.
Umncintiswano we 2023 Cricket World Cup Qualifier uzaqhutshelwa kweleZimbabwe ngomnyaka ozayo, kodwa kuzaba nzima ukuba iqembu leZimbabwe liphumelele ngoba kumncintiswano lowo ozadlalwa ngamazwe aqede esemsileni kudingakala amaqembu amabili kuphela. Njalo ungakhangela indlela abafana bethu abadlala ngayo abatshengisi ukuba benganqoba iningi lamazwe ayingxenye ye-International Cricket Council ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngama-wickets ayi-9-2 liqembu le-Australia emdlalweni oqhutshelwe edolobheni le-Townsville khona le ngase-Australia. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Australia yilo eselinqobe kulo mncintiswano njengoba linqobe emdlalweni wakuqala ngama-wickets 5 ngensonto edlileyo. Wawucubungula umdlalo kakhilikithi uDumisani Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe lehluleke ukuphanga lijwayele isimo senkundla khona le kwele-Australia.
Namhlanje-ke kukhanya sobala ukuthi iqembu leZimbabwe liya-structure ukuthi-ke bachaye ibhorela le-bounce-ke ngoba khona ngale kwele-Australia basebenzisa ama-bouncy surfaces. Umqeqeshi uDave Hutton ubekhale kakhulu ngokuthi abafana bahluleke uku-adapt-a kuma-conditions wona lawana awe-Australia. Noma uShane Williams oRaza Silvers amli partnership kodwa kwehlule ke ngakodwa kungasenani bathola i-international exposure ithuba lokuthi labo bake badlale kuma-conditions wona lawo anzima.
Umdlalo wesithathu njalo ngokugcina uhlobo lwe-One Day International uzadlalwa ngomgqibelo, kodwa impumela yawo usaphathisi kangako ngoba velele Australia selinqobe kumidlalo emibili. Njalo le miklomelo elichumi elingayithola iqembu leZimbabwe nxa linganqoba kayisalikhuphuli engalaneni yemiklomelo kumncintiswano we 2020-2023 ICC Cricket World Cup Super League. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuhlukunyezwa kwezizalwane zaseZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kudlakela olulokho luqina nsuku zonke kulabe South Africa abasebexotsha ezibhedlela abokuza. Ngehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abazibiza ngokuthi Friends of Job's Colour abangabangane bommeli weChitungwiza West edale lephalamende osevalelwe kwenyanga ezimbili eChikurubhi bathi ezombusazwe zikhanya sezingenela kudaba lokuthonisiswa kwakhe. Umkhokheli webandla lezombusazwe eZimbabwe leMthakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo usekhuthaze izizalwane zakwele South Africa ukuthi zitshengise uzwelo kuzizalwane zeZimbabwe. Inkampani kahulumende yeZupco isikhweze imbadalo yokugada amabhasi lemchova esebenza iphansi kwayo ngokuphindwe kabili. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Zihlobo olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past 6 kusasa ekuseni.